sikhangele ukuthi kathi sisebenzisa imali zakwamanye amazwe, kodwa ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iluphi uhlobo, kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama-low income earners, abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolu esilubuza sithi yi-RTGS, then ababithwane-ke sebengathola yona le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ngingakhangela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akukufanani kakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestradini, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijinisa ukuthi athole kukhani okulutshwane. Ungananzelela most of us now sesisonke sikuvending.
Intengo yempahla-ke nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala yini inzuzo?
Ngisakubisela emuva esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazizilutshwane in the market. Esasikuwoda kwakukulutshwane, i-demand yayi-high. You could charge, wakwanisa ukucharge ngendlela ofuna ngayo. Unlike now when everyone is doing the same thing, akusafanani. Inzuzo usufaka nje emlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi-hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esingama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mihlangano lohulumende kanye le-council yakoBulawayo lamanye ama-stakeholders. Kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhanyela ubudlelwane kade silabo le-City Council enzeni. Bekuyibudlelwane beGundwane loMangoyi. Sihlala nje singabantu abagijimisanayo. Kodwa-ke sasekubona ukuthi kufanele sibe lizwe elilodwa njengabantu abasebenza bakusektha yena leyo informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthi ayi-informal sector working group. Yikho lapha esenza khona ama-engagements lo-City Council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyaluthabela kakhulu ngoba-ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka-City Council sibe phakathi kwakho. We really notice what they have done so that we can be meaningful stakeholders within i-City Council and the development of our city. Kule hlelo eziningi kakhulu esilazo silakuBulawayo City Council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. uBulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi kabasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hhayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela-ke kathesi lo budlelwano esilabo le-ministry sibambe kakhulu i-cluster ye-small business zethu esingama-SMEs. Imihlangano esiyihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende. Sikhangele le-NDS1 eyiyo egijinyiswa ngurhulumende. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe yimithetho kahulumende. Bese sibonga lama-stakeholders wonke esisebenza labo. Kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa, kodwa okukhulu kakhulu sibonga i-communication that we are getting from either City Council or the Ministry.